Noma manje bekule njabulo enkulu embuthaneni yesebenzi zokwele South Africa ebethakazelela ilanga lesebenzi bekulokudanga lembuzo emningi kweze Zimbabwe ngompalakazi ka-2013 izalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezisebenza ukufunda lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa ziphiwa amaphemithi eminyaka emine. Ngesikhathi ziphiwa amaphemithi la uhulumende wakufakaza wacaca ukuthi nxa ephela kuzafuze abeZimbabwe laba babuyele kubo. Kuke kwaba zindaba ezimnandi ekuqaleni komnyaka owayengumphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba esithi baphakade ngokudla amathambo engqondo ngokuthi kwenziweni njengoba kunzima ukuxotsha abantu abaningi kangaka elizweni kanti njalo akwenzi ukuthi abanike imvumo yokuthi sebezizalwane zakwele South Africa. Khathesi ke sekusele inyanga ezisishiyagalombili ukuthi kuphele ukusebenza kwamaphemithi la kanti sekulomphathintambo omutsha kodwa kayikho into esiyethulwe nguhulumende ngokuthi iyo zala nkomoni ngompalakazi le into esitshiye isebenzi zeZimbabwe ezilala amaphemithi zikhathazeke kakhulu. Yesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi zeZimbabwe kwele South Africa e-Migrants Workers Association in South Africa MWASA umnumzana Butholezwe Nyathi uthi izisebenzi lezi zihlukumezeke kakhulu ngokungazi ekusasa azo.
So siyakhuthaza ke ukuthi i-government yase-South Africa njengoba sekunominister omutsha ikhulume nabantu baseZimbabwe abaphethe lamaphemithi ibachazele ukuthi kufanele ukuthi benze kanjani ngoba abanye basalokukholwa ukuthi bangakhona ukuthi berenyiwe amaphemithi abure lapha.
Phezu kwedaba lukahulumende lokuthi abalamaphemithi la babuyele ekhaya bayifaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi uNyathi uthi baphakathi kokuxwayisa uhulumende ngobunzima bokwenza lokho.
Sibhizi manje sikhulumisana ne-government ye-South Africa ukuthi i-understand ukuthi kunzima kangakanani ukuthi umuntu osuke lapha ehambe eZimbabwe erenyusa iphemithi yakhe ngoba kuzothatha isikhathi kuzobe kunamalayini njalo ke la ama-offices asebenza ngokuthi umuntu kufanele ebhukhe.
Nakwelincele isiphathamandla sebandla lephamu umnumzana Clement Ncube ukuthi kunzima ukuthi isebenze eZimbabwe zilithakazelele lelilanga lesebenzi.
Ebantwini bakithi abalapha e-South Africa ngoba kunje abakwazi ukuselebrate i-May Day.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eMbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi balekwesabela ukuthi nxa amaphemithi la engasangezelelwanga iminyaka kuzahlukumeza iningi labesifazana okuzafuze bayeqala impilo entsha eZimbabwe engelamsebenzi.
Siqala ngapho ukuzama ukuphila ekhaya njengoba isimo silokhu sifika nzima kangako. Abantu abethu basezikolo ekhaya sizababhadalela ngani? Kuningi okubi okuzadalwa ngumthela okungavuselelwa kwamaphemithi.
Uthi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzinkulungwane zabantwana asebefunda kwele South Africa njengoba nxa abazali babo kungathiwa babuyele ekhaya labo kuzafuze bayeqedelela izifundo zabo eZimbabwe.
Bazabuyela yini bayefunda ekhaya befunda ngani? Eqinisweni siyakudinga ukuvuselelwa kwamaphemithi. Sihlele emthandazweni ukuthi umnyango wezasekhaya e-South Africa usicabangile kanti futhi singajabula nxa kungaba masinya sihlale sisazi ukuthi sinengathi ngaleyo daba.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi obekungabangcono yokuthi abalamaphemithi la baphiwe imvumo yokuba izizalwane zakuleli.
Bekungaba yinto enhle ukubana uhulumende we-South Africa ithatha amanyathelo okubana abantu laba abalamaphemithi bephiwe ama-green books ngoba sebehlale belawo amaphemithi for more than 5 years. Njalo kuyanceda ukubana beqhube beqedise izifundo zabo kulabo abasebenzayo. Bakhona abanye abadidathela izimali, bakhona abanye abalama-accounts, kuzothiwani ngawo lawa ma-accounts.
Kucatshangelwa ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezizigidi ezimbili kwele South Africa kanti iningi lazo abanazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Lokhu sekwenze ukuthi besetshenziswe nzima beholiswa imali ephansi. Nxa bengazama ukukhonona ngalesi simo bayaxotshwa umsebenzi loba kubizwe amapholisa azobabopha. Laba-ke akekho ongabalamulela njengoba umthetho uvele uyabe ungavumi ukuthi babe selizweni bengela mvumo. Ngalesi studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.